Abe-National AIDS Council, NAC, bathi esabelweni lesi umkhankaso wokuhlola igazi ebusuku kumbe endaweni ezisithekileyo bazawenza ezigabeni zonke zeMathebeleland North ezigoqela iWange, uMguza, Lupane, Cholocho, Bubi, Binga kanye leNkayi. Lokhu kuchasiswa kabanzi ngumqondisi we-NAC esabelweni lesi uMnumzana Dingane Ncube.
Uma hotspots siwa-identify njani, sikhangela i-statistics on HIV ukuthi kumi njani, on STIs ukuthi kuleyo ndawo kumi njani, sikhangele njalo ama-age groups, sikhangele ekutheni ama-behaviors kuleyo ndawo ami njani.
Uqhubeke ethi bengaphumelela kulomkhankaso bazangezelela imfundiso ngezocansi, indlela zokuzivikela imikhuhlane yengulamakhwa, ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza kanye lokuphila lalo phansi kohlelo lwe-combination prevention activities. Uthi lokhu bakwenza lenhlanganiso zezempilakahle ezehlukeneyo kanye logatsha lukahulumende olwe-health and child care.
From there sebengathola ukwelatshwa bengene ku-art program or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani.
UMnumzana Vusi Moze Masilela ongusabhuku wephakama phansi kwenduna uMvuthu uthi inhlelo ezifana lalezi bayazamukela, kodwa ekhala kakhulu ngomango ohanjwa ngabasehlelweni ukuyathatha amaphilisi ngesizathu sokuswelakala kwamakilinika aseduzane.
Kugcina kudalela ukuthi umuntu uyakhona ukuthi adiscover late ukuthi sephelelwe ngamaphilisi, kube sokubangela ukuthi bedefault. Ikanti-ke sikufisayo ukuthi ma bekwazi ukuthi abantu amaphilisi bathatha nini, ngalezo nsuku besondele kube lamanye ama-reserve points abangabaphela wona.
Okwakhathesi uNcube uthi bakhathazekile ngenani labatholakala belegcikwane leli eliyaliqonga okwethusayo, ikakhulu eziqintini zeMguza leCholocho ngenxa yokwanda kwabotsheketsha kanye lemizi eminingi okhokhelwa ngabesifazane. UNkosikazi Sithandekile Mlawuzi okumsebenzi yokunqoba igcikwane esabelweni seMathebeleland North ekunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa ebufitshane bengalo kwabesifazane, ngakho benza amacebo okuphathisa laba.
Ezinye inhlanganiso ziyancedisa ukuthi banike omama ama-startups ukuthi bazincedise, laye athole ukuthi alethe imali ngekhaya. That way nxa ele-financial freedom uyabe kwanisa ukunegotiate for ama-rights akhe, for i-sexual reproductive health yakhe. Atsho ukuthi hayi lokhu kangikufuni, lokhu ngiyakufuna, angifuni ukuphathwa ngale.
Isigaba seBinga silenani eliphansi kakhulu labantu abasehlelweni. UNcube esithi isizathu abasicabangelayo yikubanjwa kwesiko lesithembo. Kusabelo sonke amantombazana asakhulayo aleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya kwabalamatshumi adlula amathathu yokuzalwa yiwo abikwa etholakala elaleli gcikwane kulezi nsuku. Imbangela yalokhu kubikwa kuyikuyengeka nje lokuswela ulwazi ngezocansi. Kwabesilisa kwaneleli libikwalande kwabaleminyaka efika phose engamatshumi amane kusiya kwayisithupha 40 to 60. Uphenyo lwabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee lubika ukuba kulabantu abayisilinganiso esiphezu kwamatshumi amathathu lengxenye ekhulwini 36.3% abaphila le-HIV eMathebeleland North. Elizweni lonke leli gcikwane libikwa lilokhe likhokhela ekuthatheni imphefumulo yabantu lilandela la isifo se-high blood pressure. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls, ngingunokuthi abadlamini.